sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphonguba zingebhezi lanamhlanje ngoba abanini bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokitshini ikakhulu koBulawayo yibo abathwele nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zachiswa. Isakhamuzi zakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho bagibezwa khona emalokitshini, bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo. Baqeda ukulungisa baphinde basokhe bafake impahla. Yinto enzima ebathwalise nzima leyo ethengisela ulunya esilalo lukahulumende lobusayo eZimbabwe. Ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende nguye owayephuma amasotsha labemilitary intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu basebelutha-ke kudilize laba babevela kuhulumende. Yikho ke abanikazi bezitolo behluleka-ke ukuthi balungise lezo zitolo. Umalanga adlulileyo size uminister of industry and commerce esithi yena uzabancedisa kule fund esithile ukuthi bancedise. Sifisa kube yinto eyenzakala-ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo, benelise ukuthenga bengagadi into vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela, kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sebandla leZANU-PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lonalelo sibili. Bengisebenza kwenye-site lapho engisebenzela khona njengoba nje ngikubhizinisi ewakha amasivu wethu nje athethe ne-water reticulation, sewer reticulation and stuff like that. So nosuku lwangikhona olodlame bakhona abanye ababuyayo ukuthi bazotshontsha into ezingamafoshoro, amapiki, nokunye esikusebenzisayo esingathi nesingisi bathi ngama-stop cops, izinto ezisetshenziswa kuma-water connection nxa ukukhonektha ezindlini zabantu. Namasuwa committee na committee amasuwa ilenza yakho bathe into eziningi ezinjalo.
Abameli bedalela ephalamende abebandla le-MDC bagcina besiyacatsha ngesikhathi amapholisa lamasotsha esithi ayabadinga kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo agqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha achiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. UMoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla le-MDC lihlawule abagqekezelwayo.
Ye, into ekhona yikuthi khona uhulumende wangkhona uvele kafuni nakuzwa indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna i-MDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi bathi i-MDC ihlawule mina ngiyini i-MDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa siphila. Icala livele kalilobi, iyavuka indaba. Abantu laba balama-dockets, avula ama-dockets akhona. Nami ngiyabazi. So hayi, kuzakusa kusesebusuku kathesi.
Kodwa uChuma uthi uhulumende nguye othi uzaphathisa abagqekezelwayo.
Kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha koBulawayo buye through uMinister we-Finance uProfessor Mthuli Mncube. Iye saba nokuxoxisana nje emalangeni adlulileyo. Kungani uhulumende ikhona imizamazama ukuthi ayenze ubana asiphathise osomabhizinisi abanjengathi abalahlekelwa izinto. Abanye balahlekelwa ngokukhulu izinto kwabantu abanye bachiselwa nokuthiselwa izakhiwo zabo. So kuyabe kuthiyana khonapha. So uhulumende ngani uyazama ukuthi angenele asiphathise konapha.
Lanxa kungakaveli sobala ukuthi ilizwe lalahlekelwa imalini ngodlakela olwabangelwa ukutshengisela, ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili.